Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 25 zibandlela 2019 no Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
wenginga xoxaxoxa lamanye ama-lawyers wa angi-involved a day or so ago wa on the ground, ama-lawyers wa on the ground besitsho bona ukuthi no they are having problems ukuthi bathole baphiwe ithuba lokuthi bakhulume nama-clients abo.
Asemathathu amasotsha asemiswe phambi komthethwandaba phezu kodaba lobudlwangudlwango obuqhamuke ekutshengiseleni kobulawayo. Abamabandla ezokholo lwesiKristu asungula umkhankaso wokukhuthaza inkulumo ezijonge ukuqeda inkinga yelizwe elibhekane lazo. Kuthi ke imuli yomoyi uOliver Mthukuzi obe umculi olodumo ithi lanxa iphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe usezayo kuyabekwa ekhaya hatshi endaweni ebekwa amaqhawe eye-National Heroes Acre. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abamabandla ezokholo lwesiKristu akumanyano weZimbabwe Council of Churches kanye lenhlanganiso ezokumanyano kweCivic Society and Churches Joint Forum sebesungule umkhankaso wokukhuthaza ingxoxo uqobo ezijonge ukuqeda inkinga yelizwe elibhekane lazo ngesikhathi abantu sebekhetha nangemihlobo ngamabandla ezombusazwe langezigaba osekubangele ukuqhubeka kwenhlupho ezibhathelane lodlakela elizweni kusukisela ilizwe lithola uzibuse. Njalo amaqembu omabili akhuthaza intatheli zindaba ukuba zilobe ngendlela engajojozeli udlakela. UMavis Gama usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Emihlanganweni lentatheli zindaba eyenziwe ngabenhlanganiso zombili lezi bathi sesifikile isikhathi sokuba uZulu weZimbabwe azinuka amakhwapha akhulumisane ngoqobo ukulungisisa ilizwe hatshi kube lokhu kudonselanwa. Unobhala jikelele weZCC uReverend Dr. Kenneth Mtata utshele umhlangano owenzelwe ehoteleni yeNew Ambassador Hotel ukuba lezi nkulumo kumele zikhokhelwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe National Peace and Reconciliation Commission hatshi abezombusazwe.
Ngoba ukukhulumisa nalokho awusokulungisa nje izinto ezenzakeleyo amaviki adlulileyo la. Sifuna ukuthi ukukhulumisa nalokho kukhangele okwayenzakala ngemuva but sithi in the next 20 years sifuna ukuthi sibe leZimbabwe enjani. So ukukhulumisa nalokho sifuna ukuthi siyakhe ifoundation eyakusasa elizoyenza ukuthi umphakathi uhlale kahle kube lentuthuko umnotho ozoyenza ukuthi umuntu wonke ayinjoye ilife. So yikho esithi simele sithi uma sizohlela iprocess le national dialogue ubuntu wonke amele abe mobilized abe part and parcel ye process.
Intatheli zindaba zona zikhuthazwe ukwehlukana lomkhuba wokuloba okobuchapa okujojozela loba ugxika abantu elizweni obona ngezokuhanjiswa kwenhlelo enhlanganisweni yeZimbabwe National Editors Forum ZINEF. Umnumzana Njabulo Ncube uthi zilendima enkulu intatheli zindaba ezingayidlala ekukhankaseleni lezinkulumo.
Sizazekela intatheli zindaba zenza lokhu esithi siyakubona emaphepheni kahulumeni sizagcina siba lohlupho olwedlula olulwane ngoba ukuthi umlilo lwesiyo womotheke uye phambili ngoba yenzela ukuthi kube zintatheli zindaba ezizehluleka ukuthi khona zifake izinto ngokumele zifake ngayo. Wabona amanye amaphepha kathesi akahulumeni uyathola ukuthi khona ayafihla lokhu obesenzekayo. Lokho kubi kumele libe phambili njengezintatheli zindaba ukuthi khona libhule lo mlilo.
imkutazo efanayo iphume emhlanganweni lentatheli zindaba eMedia Center oqoqwe ngabomanyano weCivic Society and Churches Joint Forum CSCJF. Umgcini sihlalo kulomanyano weCSCJF umfundisi Angliston Sibanda okhokhela inhlanganiso yeShalom Project etholakala kobulawayo uthe sesifikile isikhathi sokuqhuba ingxoxo uqobo.
Uhlupho ukuthi kukhulumisana lokho esikubale okwenzakalayo engo 79 lango 87 lango 98 bekungokwama politicians behlala phansi bodwa bekhulumisana bona bodwa bephanana izikhundla bavumelana ukuthi wena suzaba nguvice president wena uzaba nguprime minister baqeda lapho basebenze bangehlulana futhi kudilike. Kade sikhuluma ngokukhulumisana okugoqela umuntu abaza ama-NGOs ama-civic society izakhamizi abalimi abakhokhela izigaba ezigabeni ezabelweni izinduna zakithi sonke sihlale phansi siqale sivumelane ukuthi kahle kahle isinto okuthiwa iZimbabwe kuyini njalo kuyini okungumgomo okuthiwa i-national vision okusihlanganisayo sikwazi okuzasenza sisivume ukuqala ukuthi singabantu bese kusithi konke ukucocisana sikwenzayo sikwenze sikhangelele ukuthi siphume lomgomo ozayakha isizwe sakithi sibe ngumuntu munye hathi lokhu ukukhulumisana ukuthi bahlala phansi baphanana izikhundla kuphelele lapho.
Okusekelwe ngesinye seziphathamandla se-CSCJF unkosazana Abigail Mupambi yena okhokhela inhlanganiso ye-hashtag this constitution.
Engikholwayo mina endenzahlala ndoke ngiphinda leyo nto ukuthi bonke bakhona phakathi kombuso ngoba i-MDC kunje iyakhokhelela emadorobheni wonke akobulawayo emakhasilini ne-ZANU PF layo ikhokhelela njalo 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 kasesikhethayo. Angiboni mina isizathu sokuthi sebeqedile sebevumile sebefungile ukuthi bazancedisa abantu abeZimbabwe sebengikhona kathe sebeqalisa ukusibisela ku-election mode sebezimelelo seyi-ZANU PF lo seyi-MDC. Mina bona azathi lapha kuzokudlala kunensoro edlalwayo lapha sizaphelisa isinyezi silokhu bechinga lokhu bengafuni ukuseva abantu babuye futhi ekuthineni bephenduke kithi sebe sithi bona bafunani sibakhethe njalo. So I think there's a selfish agenda in the political camp.
Zombili lezi nhlanganiso zivumelana kuba kube ngabe MPRC abakhokhela lezi ngxoxo hathi abezombusazwe bebanyisana izikhundla bengaqakathekisi uZulu. Imele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Asemathathu amasotsha asemiswe phambi komthethandaba kobulawayo phezu kodaba lobudlongudlongo obuqhamuke ekutshengiseleni phezu kokuwenziwe ngeviki edluleyo. Elinye lamasotsha la lidujulwe esiswini ngusomabhizimusi Lasinda. Kusiyafika izolo kubikwa besokulabantu abangamakhulu amahlanu 500 ababotshiweyo kobulawayo ngodaba lokutshengisela lokhu okuchiye izitolo eziningi emalokishini zigqekeziwe ezinye zatshiswa. Izitokisi zakobulawayo zigcwele osokubangele ukuthi abalokhu bebotshwa basiwe ejelele kami. Osekudanise amagqwetha alwela ilungelo loluntu yuthi imthethondaba ayisebenzi ngokusemthethweni ngoba iningi elibotshiweyo aliphiwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail njalo lamagqwetha abengavunyelwa ukukhulumisana labo abotshiweyo laba. Abaningi sebephange bagwetshwa baphiwa izigwebo ezingahambelani lamacala adalwayo njengesibonelo owatshontsha khuba lokulima ngenkomo ugwetshwe ukuhlala okweminyaka emine ejele. Kuthe abanye bagwetshelwa ukupika bephandle kwejele i-community service. Lokhu kwenze ukuba amagqwetha phansi kwenhlanganiso yawo eyeZimbabwe Law Society akhulumisane lohulumende ngalolu daba. Elinye lamagqwetha la umnumzana Joseph Banda utshele uChris Gande we-Studio 7 ukuthi sebeqoqa ukutshengisela kodwa sokusiba ngcono ngoba abanye sebephiwa ibail.
Engingakutsho ukuthi yes yes nami sike indaba yakhona ngizwile sibi bengingaxoxaxoxa lamanye ama-lawyers who are involved a day or so ago who are on the ground ama-lawyers who are on the ground besitsho bona ukuthi no they are having problems ukuthi bathole baphiwe ithuba lokuthi bakhulume nama clients abo lelo thuba lokuthi bakhulume nama clients abo vele base balincwe ecourt ngaphi ecourt abaliphiwa lelo thuba base babantu labavothwe kahle bavalelwe ngalezi kuma stocks kuma sales and ama lawyers are denied access and then that's a prison abanye ngoba kuthaba bevothwa bangabele court base babengaphiwa ibail abantu bakhona bonke babengaphiwa so bangabotshwa bahanjiswe eprison county prison ama lawyer angalandela khona ngale babese befike vele batshele ukuthi hayi asibivumeli ukuthi libabone ama clients so yiyo into enkulu kakhulu ekade sihlupha ama lawyers yona leyo ukuthi ama clients abo kavunyelwa ababuyele ukuthi bababone ngoba udaba lokhona belulubi kakhulu kokuthi i-law society of Zimbabwe ngisukana nje lezi ezidilileyo ihambe yayabona u-chief justice upresident wethu we-law society uhambile wayabona u-chief justice lo secretary wethu wayambona u-chief justice ngodaba lona lolo u-chief justice unfortunately ukuthi nakakulani ukuthi angalwenza kayisuye owatshela ama-magistrate ukuthi bancitshe izibotshwa lezi ibay so yikho-ke khonokho ubuhlungu akade kuphathisa ama-lawyers ezima so but ngizwa kuthiwa I think kusukela izolo kumbe namhlanje umumo ungani usungconywana ngoba sebevunyelwa ukuthi ama-lawyers asevunyelwa ukuthi abone ama-clients
abo sizwa kuthiwa kuke kwaba lesikhathi amagqwetha kade sesithi angagcina lawo etshengisela ngendaba yona le
yes bebekhuluma nje amagqwetha kuma platform athis ukuthi hayi lokho esihlangana lakho asikaze sikubone njalo ayisiyo nto eqhubekisa phambili ama-human rights abantu so ukutshengisela ukuthi udaba lwakhona lubi kakhulu amagqwetha abamanye akhona ikakhulu amancane lawa abesesithi hhayi thina njengoba sibesenza ukuthi singabi lama-powers okungangcono yokuthi lathi sihambe ezitridini
Lo-ke bekungumnumzana Job Sibanda igqwetha lelo lailungelo likaZulu ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala ngapha kwele Melika namhlanje zibuthene phandle kwesigodlo someli weZimbabwe eMelika zitshengisela ngodaba lomumo wezombusazwe elizweni lazo. Intethelo zendaba yeStudio 7 uMike Hobe ukhona ngale. Mike, siyakwamukela kuhlelo lwethu. Yebo, siyakwamukela kuhlelo.
Hayi siyabonga ngokungena ngokungenisa kuphela.
Ye, akusitshele kwenzakalani khona ngapho?
Lapho engikhona esigodlo selizwe leZimbabwe eWashington DC, kulabantu abaningi abathengiselayo, abantu baganulwabo, abantu bayakhonona bathi hayi lokho okwenzakalayo ekhaya abathabanga. Vele ngile lunga elebandlele umnumzana uDan Moyo layo ngumunye othengiselayo ukhona phambi kwami.
Ye, bathi injongo yokutshengisela lokhu ngeyani?
Bathi eningi labantu bayakhalala ngalokhu okwenzakalayo ekhaya. Bathi babona abosisi labobhudi labobaba babo beshawa bebulawa behlengulwa beboshwa bathi hayi lokhu abakuthandi njengalokhu okwenzakalayo kwele South Africa. Namuntu MP layo uyamemeza esithi jajamuka. So eningi labo bakhona laba bayathengisela bethi hayi abakufuni lokhu okwenzakalayo eZimbabwe.
Ye, uqalise isikhathi bani umbuthano lo njalo kulabantu abaningi okungakanani?
Ngicela uphinde angisakuzwi.
Ngithi mina uqalise isikhathi bani lumbuthano lokutshengisela njalo kulabantu abaningi okungakanani?
Kulabantu maybe abefika amathumi amabili abayi-20 abatshengiselayo. I-protest lena iqale ngo-10 ekuseni. Lapho saqale sifika khona bakungela abantu abaningi kodwa ngokuhambisana ngesikhathi abantu laba baqala ukufika.
Ye, benelise na ukuthi bakhulumisane lo meli weZimbabwe khonapha emeli?
Ngicela uphinde umbuzo wakho, angizwanga.
Benelisile na ukukhuluma lo meli weZimbabwe eMelika.
Hayi cha abasatholanga ithuba lokukhuluma lo meli weZimbabwe ngenxa yokuthi sifika khona. Yoni embassy ibikiwe vele kule lock sokuthi ukhanye ngani akula muntu lapha eBhosa seLizwe leZimbabwe.
Bebe vele bengamlobelanga na incwadi yokuthi bazafuna ukutshengisela njalo bazafuna ukukhuluma la.
Hayi asatholanga ithuba lokubuza umbuzo lo. Kodwa eningi labantu bekaxoxa labanye abantu bathi bazabhotisa ipetition yokunikeza yena u-ambassador lapho bazazikhuluma izifiso zabo. Ipetition yangikhona vele ngiyibambile layo esandleni. Wothi ngikutshele ngamafishane ukuthi yona ipetition yangikhona ithini. Into yokuqala abantu bayasho ukuthi le ndaba yama-bond note abasayifuni, bafuna ukuthi i-bond note ithiwe. Ngingaxoxa nomunye vele oyiphatha manje sebandla le-MDC. Othi hayi bana babona ngani kungaba ngcono iZimbabwe ingajoyina kuthiwa i-Rand Union basebenzise yona imali yakho le-South Africa. Enye into ekhona njalo ku-petition bathi ngesithiwa bathi stop killing and torturing lama-abductions, kusho ukuthi abasafu abakuthandi lokho kwenziwa ngekhaya lapho abantu bashawa ngamabutho lezinto ezishiyeneyo.
Ye yona sona isigodlo someli weZimbabwe eMelika sivalelweni.
Abakhulumanga vele sithe kufika khona sabona vele kukhiwe, so siyamangala lathi ukuthi kanti kwenze njani ngenxa yokuthi ezinye izigodlo zivuliwe. Sike safika khona isigodlo seJamaica sona esiduzane sivuliwe, isigodlo seNamibia sona sivuliwe, khanye ngani eZimbabwe iyona yodwa evaliwe. Kodwa sike saxoxa lomunye ubaba osebenza khona wasitela kuthiwa njengoba sekulahlekelo liqhawe lethu ubaba u-Oliver Mthugudu kuthiwa ama-embassy wonke aweZimbabwe kumele avaliwe namhlanje. Asazi lokhu baba liqiniso na, kodwa that's what we've heard so far.
Lokhe besiza na abantu abavele kwezinye izabelo zemelika.
Abantu bayeza kulabanye vele abasanda ukufika. Sike saxoxa labanye abantu bathi abanye badabuka ezindaweni ezishiyeneyo lapha kwele Melika. Abanye bathi basuke Indianapolis, abanye New York, neendawo ezishiyeneyo. So kukhanya ngani abantu bayeza abadabuka ezindaweni ezishiyeneyo.
Yeah. Hayi sibongile kakhulu Mike ngokusethulela okwenzakala ngapho kutshengiseleni kwabeZimbabwe esigodlweni someli weZimbabwe eMelika. Siyabonga.
Okay, Eli, can I go?
Loge. Imuli kamuyi Oliver Mthukuzi obe ngumculi olodumo uyithi uzabekwa ekhaya kumadziva hatshi eNational Heroes Acre lanxa ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Imuli le ithi bekuyisifiso sikamuyi ukuthi angcwatshwe emathuneni omdeni. Uhulumende uthi uzakwethula amabhasi ngamashumi amathathu eHarare azathwala abantu abafisa ukuya emngcwabeni kamuyi khonale emadziva. Unkosikazi Monica Mtrangwa umphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko uthi kuzaba lamabhasi njalo ezabelweni ezijiyeneyo zelizwe azathwala abantu abafuna ukuya esiqintini lesemadziva esisemashonaland central lapho umthukuzi azangcotshwa khona ngesonto. Unkosikazi Mtrangwa uthi kusukela namhla kusiya ngesonto uhulumende uzancedisa umndeni kamuyi ngokujiyeneyo. Isidumbu sikamthukuzi sikhangelelwe ukuba sizalaliswa endlini yakhe eNorton namhla lapho ukuza kwenziwa khona umthandazo ngomgqibelo engakathwalelwa eNational Sports Stadium okuzabe kulabaculi abambalwa kusukela lapho ke isidumbu sakhe sizathwalelwa enkambeni yamasotsha eye-1 Commando eHarare emini yantambama. Sizathwala ngendizamtshina yohlobo lwama-helicopter esizasitshiya emzini wakhe emaphandleni emadziwa. Umoyi uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe ese-National Hero. Abantu abaningi baya kuncoma lokhu besithi bekungamangalisi uZulu. Ube kungamangalisa uZulu nxa uhulumende ube ngamnika ngalesi le inhlonipho. Omunye wabancoma lokhu ngumnumzana Denzel Dube, umqondisi weqembu labaculi elendolwane Superstar Sounds.
Bona kubuhle kakhulu ngoba asikaze sikuthole lokhu ukuthi abaculi bayenziwa ama-hero njengabantu basempilo, kodwa ke lokhu ngibona kubuhle kakhulu. Maybe it's the beginning of the good thing.
Ye, ubona ngazani kutshoni nxa sokunikwa izicoco ezinje abantu abaculayo?
Ngibona kuzosikhuthaza kakhulu emculweni ukuthi njengamanje Babu Dube Mangibheki nabaculi bakithi sebesenza noma yini umusic ongekho right njengalo music wakudala. So manje ngibona ngathi kuzo-encourage kakhulu intsha ukuthi yenza izinto ezi-right ukwenzela ukuthi nabo kusasa babe recognize njengomdukuzi.
Ye, ubona zani bakhona yini abakuzinga likamdukuzi abangathola vele izicoco ezinje?
Sinabo abantu engingababekisa ngabala nje abaculi mhlawumbe babe balutshwana bona masibhekile nayo Macheso. Macheso is one of the best. Sesesibuya ngakithi ngapha ngasemathepheleleni noMartini wendolwane Super Sound, bezindondo Charles naye wendolwane Super Sound. Ngabantu abadlala indima enkulu kakhulu kwezomculo ekuthi namhlanje wonke umuntu uyazi ukuthi kunendolwane Super Sound because of uMartin noCharles.
Ye, kuzobuya abanye-ke ongabacabanga ibaphi abaculi abadabuka emathebeleleni?
Emathebeleleni okwamanje abaculi engingababala abekho ezingenele ukuthi they can be recognized isitatha sokuba ama-hero because basesebancane and basafunda abafana bakithi. Kodwa-ke kudala abantu ababenjengabosibuza nabondukusimalakhi yibo abantu esingathi mhlawumbe babefanele ukuthi babe recognized banikezelwe sa isicoco sokuthi babekwa i-rusaka.
Ye, abantu abanjengomajayivana-ke ungamkhohlwapheni?
Oh, ubajayivana ngimkhohlwe ubajayivana ngoba akekho ekhaya, kodwa-ke naye is one of the big guys bese sithi no-Thomas Maphumu, abantu abaziqiniso kwezomculo.
Lo-ke kubuye kungu-Denzel Dube, umqondisi weqembu labaculi elendolwane Super Sounds. Ubekhuluma lo-Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Johannesburg. Kuhlelo lwethu olwe-Hoza Friday sizalethulela okuningi ngomuyi owayesaziwa ngelokuthi nguTuku. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama kumagagase awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kilohertz. Kulive Talk lamhlanje sixoxa ngembali kamuyi ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe Oliver Mthukuzi ozabekwa emzini wakhe kumadziwa lapha dabuka khona ngesonto. Singakayi kuhlandla lokugcina lohlelo lwethu lwalamhlanje, wothi isikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafishane. Indizamtshina bezingena egcekeni leGalagadia edolobheni leNew York ngenxa yokuvalwa kwengxenye yengatsha zikarhulumente weleMelika. Kuthi-ke umnumzana Roger Stone owayeyisiphathamandla somkhankaso kamongameli Donald Trump ubotshwe namhla emadabuka okusa phezu kodaba lokusebenzelana lorhulumente weleRussia ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho ngomnyaka ka-2016. It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to pogine. Was a Friday. Njengokwethembisa kwethu uhlelo lwe-Woza Friday namhla sixoxa ngomuyi Oliver Mthukuzi obhubhe ngolwesithathu. UGibbs Dube we-Studio 7 usethulela lolu daba.
Waqhaza ukucula ngomnyaka ka-1977 elomunye umhlabeleli oselodumo uThomas Maphumo. Babekuqembu elalibizwa ngokuthi iWagon Wheels. Ngokuya kwesikhathi behlukana, kwathi-ke uMthukuzi waba lamadlalade amaningi okumangalisayo akhoqela le eyayithandwa ngabantu. Omunye walabo abathakazelela umculo wakhe nguThemba Ndlovu, umculi olodumo owatshaya ingoma ethi Meet Me in Zimbabwe.
engayizwa kuqale engayithandayo kwakungu Ghetto Boy engathi mina lubaba lo ubaba lo uzika kuyaphambili noma kanjani endlakanye and then eyinye uNeria found it very powerful Maria Mimi usawore moyo galeria Maria Mimi
uthi umntukuzi ube ngumuntu wabantu
vuma vuma iwe vuma vuma jale vuma wazakara vuma wawunyana vuma wazakara vuma wawunyana
umntukuzi wabo waxoxa lo Heather Maxwell owe VOA Music Time in Africa Nanku okunye abakhuluma ngakho ukugoqela ngesikhathi elolonga idlaladi lakhe lokugcina.
I'm yet to release my 67th album, so I'm very excited.
Kana usati wabuduka, awusati wagula, kungoputuza chet, ajiremi wagula.
Every album has got its own topic, it's got its own agenda.
Le engiyilobayo ikhuluma ngokwenzakala emhlabeni wonke jikelele ikakhulu ngezinto ezenziwa ngabantu emhlabeni ngikhuluma ngokuthi indaba kulobudlwangudlwangu emhlabeni wonke jikelele inkinga ukuthi siyabe sisezikhundleni esingafanelanga ukuthi sibe lazo
we are all in the wrong positions that God created us for that's why
waphinde wakhuluma ngokwenziwa ngabazali abavalela abantwana ukuthi benze abakufunayo
Parents are supposed to help you identify yourself. And I believe children talk to the parents that, hey, this is who I am. And parents feel otherwise. No, I want my baby to be a doctor, a medical doctor.
Abazali kumele bancedise abantwana ukuze benze abakufunayo. Ngiyakwazi ukuthi abantwana bayakhuluma labazali bebatshela abakufisayo. Kodwa abanye abazali bayabavimbela besithi kumele umntwana abe ngudokotela. Loba nje umntwana uyabe efisa ukuthi nga uthaya ama drums ezomculo.
And yet he was created to play a drum.
Wezizwa ukuthi umzimba usudiniwe.
Urge is catching up, but I can't run away from myself.
Ngiyezwa ukuthi umzimba usidiniwe, kodwa kumele ngiqhubekele phambili ngicula.
I have to do it.
UThemba Ndlovu uthi umntukuzi uthiye enze izimanga emhlabeni.
Ndindiba dapeza, useqedile indima yakhe.
Studio 7 in Washington DC ngingu Kip Stube.
Kawe kwezomculo owathula yamadlalade amaningi kwezomculo sithi kakalale ngokuthula oselivalelisa ukuhlolothola lamhlanje ngupraxitis Jeremiah Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.